daba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwazo omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu msaka 14 kunhlolanja 2020 ngontungamili Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla, umongameli Mnangagwa uzahlangana lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo zemathebeleleni kobulawayo namuhla bekhulumisana ngombhuqazwe weGugurahundi. Imizamo kahulumende yokuqeda ukusilela kwempupho ngokuyithengisa ngamakhuphoni isolwa ngabanye abathi kayisoze isebenze. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labameli benhlanganiso zemathebeleleni ezizimeleyo namuhla wobulawayo bekhulumisana ngendaba ezihlupha uZulu emathebeleleni ezigoqela udaba lombhuqazwe weGugurahundi. Umnangagwa ufike kobulawayo izolo njalo uzahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo laba abaphansi komanyano abawubiza ngokuthi Mathebeleland Collective Estate House. Umanyano weMathebeleland Collective lo usanda dabuka phakathi. Ezinye inhlanganiso ziphume kuwo zisithi injongo yawo kaziboni. Umnangagwa uke wahlangana labantu laba njalo nyakenye kobulawayo. Ugwalo oluhlela okuzakhulunywa emhlanganweni wanamuhla olubonwe iStudio 7 luveza ukuthi inhlanganiso lezi ziza kwethulela umnangagwa lokho ezithi kuvunyelwene nguZulu weMathebeleland phezu kokuthi kumele luphathwe njani udaba lweGugurahundi. Kodwa abanye bathi akula kukhulumisana okuke kwenziwa zinhlanganiso lezi loZulu eMathebeleland phezu kwalolu daba. Imizamo kahulumende yokuqeda ukusilela kwempupho ngokuyithengisa ngamakhuphoni isisolwe ngabanye abathi kayisoze iluqede loludubo ngoba amakhuphoni la elakho ukutholakala esethengiswa emkambo wensitha. Lanxa ingatholakali impupho, uhulumende ukhweze intengo yayo kuliviki ngemva kokuhlaba umkhosi kwabayicholayo. Besithi nxa beyithengisa nge-$50 i-10 kg akula nzuzo abayitholayo. Ngolwesithathu uhulumende wazise ukuthi uzasungula uhlelo lokupha abantu amakhuphoni kusiya ngenani labo ngomuzi. Kodwa abanye bathi kabalathemba lokuthi lokhu kuzaletha inguquko. Omunye wabo yingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ungabona uhulumende, a whole government, esenza ukuthi uyabuya nama ideas ukuthi abantu banike amakhuphoni bebathenga amakhuphoni ukuthi bethenge impupho. Bekwazi ukuthi abantu bona labo sebehlulekile ngoba akusoze basakwazi wasebenza. Asiyo nto yakuqala yona leyi. Uzananzela ukuthi ngesikhathi sakomgazi nabogono kwakwaba le nto ezakuthiwa ngamabhakhosi ama-shops ayithengisa nge-forex kuphela, but into zala ziloko zishoda njalo. So ngibona ngani nje imizamo yokuthi uhulumende ebengani utshela abantu ukuthi le nto ayenzayo but kungela nto ayenzayo, kwaze iqiniso yokuthi umumbu wona lo abathi bawusubsidizile kumbe uchiphile bawuthatha bona labo abantu abakhona ekudebi beyodingisa ku-black market. Sizwa kuthiwa omunye umumbu udingiswa yi-fire Zambia khona. So amboni ukuthi ikhuphoni izanceda ngaphi ngoba i-problem i-corruption. Umumbu uyadayivethwa uyodengiswa ngentengo ephezulu ku-black market, and unless and until inkinga yona leyo ibe addressed impukiza choni shoto.
Kodwa uhulumende yena uthi njengoba kusiba labantu abathenga impupho yonale ngemali phansi base bengena emkambo wensitha bathengise ngemali ethe xaxa yikho okubangele ukuthi kube le ndaba yamakupon le. Awuboni na kungaqeda khona lokhu okwenziwa ngabantu?
I problem ukuthi uhulumende ukuthi enye impupho kwezinye izitolo iyabithengiswa nge asithi nge 150 bond, bese kuthiwa kule inye ejibileyo ethengiswa nge 40 bond. Vele the moment iprice yempupho isehlukana kangako kuzaba nenkinga, because omunye umuntu uzahambe eyithenga nge 40 bond eyithengise ngeprice ephezulu. So kwehlulani ukuthi abantu bona labo still bethatha amakhuphoni wona lawa beyathengisa ku-black market, because umuntu odiverta impupho eyihambisa black market aso muntu oyithengayo ngumuntu oyigayayo, ngumuntu olaye ngobuningi bayo. So iproblem ngamamillers, iproblem yibona labo abasupply umumbu yiwo abadivetayo. Umuntu othengayo angathenga umumbu impupho zibe zingayi, so vele the problem yisupplier ngokwayo.
Manje wena ubona ungani ngalesi sikhathi sokusilela kwempupho uhulumende kuyini kade ngakwenza?
I mean, in a normal country, the government is allowing even Jamaica into the poop. Into the business, yes, but the problem is that the government is trying to control everything. Or when the poop is short of wind, or when the abaya manjeve layo, a chiple abaya manjeve layo, a turai wind. So, and the government is managing the yegere usoma business, everything, the poop is yake. Yes, I mean, just 6 months ago, in Zimbabwe, 3 months ago, the poop was one of the cheapest things. But the government akansi ukuthi akuna muntu ovunyela ukuthi evelele umumbu ngaphandle kwakhe, akansi akuna muntu omele import. So ama-statutory instruments nala atshona efakwa ngohulumende about umumbu lempupho yiko kwenza izinto short. So I think government should just leave into zokuthi they control every sector of the economy, because they can't even manage that.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Abasakhulayo bezanu PF bathi kabasoze baye emhlanganweni wokukhuluma ngenkohlakalo oqoqwa ngabanye babo abaxotshwe ezikhundleni ngeviki edluleyo. Abathi uGodfrey Senengamu lo Louis Matutu. Ngokufanayo abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa labo bathi kabasoze baphatheke. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe emhlanganweni wenkokheli yabatsha kuZANU-PF lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini aweZANU-PF. Umgcini sihlalo ehlangothini lwabasakhulayo laba esigabeni seMathebeleland North uThamo Kanyoni ulandisa kabanzi ngesinqumo sabo somhlangano oqoqwe ukwenziwa mhlaka 14 lo-21 Nhlolanja.
Asoze siye thina ngoba labana vele sebengabantu abasuspendiwe emhlanganweni. So kwakathi thina asilabudlelwano labo, bazayenza umhlangano bebe labantu ababalandelayo. Thina abethu ama-youth abeZANU-PF, we are going to tell them ukuthi bengayi emhlanganweni enjalo ngoba bayafika ngale bedliswa into ezingayisizo besuke sebelahleka.
Abatsha laba bathi lanxa bevumelana lodaba lokuvezwa kwendaba zenkohlakalo, uNyoni uthi baphambana labanye babo uthene ngamu lo Mathuthu kundlela okumele isetshenziswe.
I-corruption isibulele ilizwe liqiniso lelo, but umuntu ngaye sebona ukuthi kulomuntu o-corrupt kahambe engatsheni ezizwe ezabekwa nguhulumende onguye okhokhelwa ngubaba uMnangagwa, njalo ebe ngumuntu oba lobufakazi ukuthi umuntu lowo ngibone esenza i-corruption uyenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Kodwa uma iqala le ndaba yokuthi kumanyanwe ekulwiseni inkohlakalo osewamiswa umsebenzi, uGodfrey Senengamu uthi kulusizi osekutshiwo ngabanye bakhe emabandleni aweZANU-PF le-MDC.
The fight against corruption cannot be partisan and will never be fought.
Yokulwisana lenkohlakalo ingake yalwiswa ngaphansi kwamabandla ezombusazwe, kungakho abe-MDC balelungelo lokubona ukuthi amalunga abo akazi kulo mkhosi esiwenza ngaphansi njengezizalwane kungesifanayo kwabeZANU-PF. Asikubamba abantu ngamandla abamabandla ukuthi bakhuthaze amalunga abo ukuzaphatheka kulezi nhlelo esifuna kuziqhuba ezokulwisana lemisebenzi yenkohlakalo.
Initiating to fight corruption.
Unobhala jikelele kuhlangothi lwabatsha ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uchasisa ngezizathu.
Njengebandla le-Movement for Democratic Change sakhipha ke uhlelo lwethu ukubana sizakulwa njani lezami siyaphambili. Kunamba 3 OMP zethu ezinhlanu yimpi against i-corruption. Ngakho ke i-movement for democratic change ikakhulu kuyi assembly sesile minyaka sikhuluma ngendaba ke yokutshontshwa kwezimali.
Usiziba uthi nxa ezimisele uhulumende wezanu ukulwisana lenkohlakalo makuqale khona kunkokheli yaphezulu.
Asikhulumi kubani uTagwire, uBilly Rothenberg, labo bonke ke abatshontsha izimali elizweni. So thina silwisana labantu bonke ke abatshontshayo, whether ungwe MDC ungwe ZANU-PF. Nxa utshontsha utshontsha ilifa labatsha.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi bavumelene ukuba baphatheke kumikhankaso yokudinga usekelo kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Abebandla leMDC bona besithi kabasafuni kusetshenziswa ukulwa impi zomdeni njengalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo ezidabuka emathebeleleni zithi ziphakathi kokuqoqela abantu abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla zokugqoka imali kanye lokudla. Iningi labantu ebhinga ikakhulu eNsungwale lilahlekelwe izimpahla njalo abanye babikwa belokhe ebehlezi entabeni la kwezinye indawo eziphezulu. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC yamathebelele North umnumzana Jabulani Hadebe uchazisele ostandikile emhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Esikutholayo ukuthi izulu lohlele ngakaphele njalo imigwaqo eminingi isibhidlizwe lizulu othi vele akusahambeki. Ngikhuluma so abantwana bayehlekile ukuhamba esikolo iviki yena le esiyingenileyo njalo ubunzima ukhanya ngani kuyaqhubekela kufika phambili. Inkingo lezo zamagesi lazo zibuleke kakhulu okuthi khona even nomakhalekhukhwini sokunzima ukuthi umsebenzise. Communication yangkhona vele hayi sokunzima. Njalo uhulumende wakithi ukhanya ngani ulobandlulule ngenxa yokuthi lokhu kusenzakala eMashonaland. Wagijima kakhulu ngesiqubu sibona befaka lama-tank lamasofa be-adressa abantu ngoduko osoluvele khona. But khathesi kwenzakele kwelakithi la eMathebeleland ungani ukhohliwe uhulumende wakhona.
Nxa usithi imigwaqo ibhidlikile yiphi kakhulu imigwaqo leyi?
Kunomgwaqo osuka eManjolo siya esiyabuwa. Yiyo umgwaqo omkhulu osetshenziswa ngabantu abaningi ebhinga. Umgwaqo wangkhona hhayi usugebhekile vele awusahambeki. Sokule migelo lemifula eminye kuma emgwaqweni yalo imifula yati vele ingekho.
Bakhona yini asebehlengiwe kumbe bayemukela impahla ngokudla
ngezoqo? Akulancedo osolutholakele but thina sesikhangelele njengabantu bemathebhele bumbe esingakubiza ngokuthi ngama-platforms okuthi abantu abalesifiso sokuncedisa bangaphosela noma yini, kungaba yimpahla zokugqoka, kungaba yingubo, kungaba yikudla kumbe even imali engaphathisa sesilama-EcoCash account esifakileyo ukuthi abantu bengaphosela imali lezi ndawo lapho abantu abangahamba bayayishiya khona impahla.
Lokhu likwenze njengebandla kumbe umphakathi wonke nje?
Sikwenza njengenhlangothi ezijeneyo, sikwenza njengebandla, siphinde njalo sikwenze njengabantu abayizizalwane zeZimbabwe. Ninje ngikhuluma baningi abebandla abangifonela ngibatshela ukuthi nxa kungokwebandla bengashiya emahofisini awebandla ayesewange lesebulawayo. Lento sokusiza kwabanye laba abangekho kwezombangazo labo sile ndlela esingethana ngazo ukuthi okwabo bangakuthiya ngaphi siwenze ukuthi siphathise abantu bakithi.
Kodwa ngoba nasebethembisile ukuthi ngempela lwabo uncedo luyeza.
Ngikhuluma so kulabantu abaningi abangifonela abanye ngabase South Africa labo sebecreatile abo ama-platform. Imali ngikhuluma sesiraise about 4,000 RTGS kumbe 4,000 EcoCash. Kulabanye abangifoneleyo abase-United Kingdom labo sebevulile njalo enye i-platform. Nabanye bakhona njalo asebengifonelile abavela kwele America.
Udaba lolu luphatha ngokuphuthuma yini nxa kuyikuthi abantu lokhu behlezi?
Luphatha ngokuphuthuma. Ngikhuluma so kule mpahla eziningi esezingenile emahofisini ethwa ebandla kobulawayo lasewange. Ngikhuluma so nge-Saturday yena le ebuyayo sizagijima siye khona ngale ebhinga ukuthi khona lokho kuvele sikukhona bese uqalisa ukuncedisa abantu.
Sikhuluma nje abantu bahlezi ngapi badlani?
Bahlezi endaweni ezingani ziphezulu eziyizo ezingasekwanga kakhulu ngalawo manzi. Ukuthi badlani bayancedisana ngakhona lokho okuyikho osokufele. Indawo eziphezulu ngibalula indawo ezokuthi khona nxa kuyukuthi kusesigabeni kube le ndawo ngaba licaca kungaba yintaba babe sezintabeni. Vele khona izulu leli libuye ngobuningi kakhulu okutho ukuthi vele ekuqaleni lihle laphambanisa izindawo eziningi. Abantu bebengafinyeleli especially i-DA's office ne-Civil Protection Unit bebengaboni indawo ukuthi yizinto eseziaffectiwe but zonke indawo ngobuningi kwaza-affectwa at the same time.
Umnumzana Jabulani Hadebe ngumsekeli kamgcinisihlalo we-MDC enyakatho yamandebeleni. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi izulu eline kakhulu ngolwesithathu ezansi yamandebeleni lidubule idamu lefakanye esigabeni sesilima emangwe. Iphephandaba leHerald lona lithi kulabo mantshi abalitshumi lasithupha abafungiswe izolo bahle baqala umsebenzi ngokuthetha amacala eHarare. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Nazobona ekhaya elihleli zonibekayo i-OA abasakazi bayo abaludumo. Siyabonga khona ngapho eMelika ngaliphilile thina sibona indlala. Izulu yebo linile kodwa yehi kwatsha ekuqaliseni bakithi indlala indlala yodwa. Sidinga usizo sike sihle bedla abantu bakithi. Yimi ungwenya ngilapha eDaluka. Ngiyabonga uhlelo lwenu bakithi qhubekani phambi ngomsebenzi omuhle. Lisikhulumela thina esingelandlebe sisizwa ukuvela kwabanye abasebenza abantu abakhuluma abantu iqiniso likhona. Siyabonga. Beyingenkinga yefoni bakithi, ngizelani khonapho foni ibatinjelela phansi. Ngilithanda lonke lani bo iwadi yami yonke eDaluka ngiyayibingelela. Aphile abantu abalaleli ngalesi sikhathi. Siyabonga.
Angithi manje ngabakithi abasemanzini akukhulunywa kufaka emhlabeni wonke kodwa kwathi kufa abantu bemashona lendi le begcwele emanzini kwafaka umhlaba wonke ukuthi begijinywe besizwe ugijima ama-aeroplane besiyasiza abantu bemashona lendi. Khona manje ngabakithi akusukunyelwa phezulu kuyavalwa. Ngiyabona ngiyathemba naku-SABC laku-ZBC akuvezwa khona lokhu kodwa ngabakithi abafayo manje akuvezwa ngoba kufa amaNdebele. Ukuwabona umnaka akukhuluma ngakho kucela uncedo khona lapho ukuthi kuyesizwa abantu abadubekile emanzini le phansi le lutho ngenxa yokuthi sithina senziwa abantu thina. Ingakho sikhale ukuthi uhlukanise ilizwe thina.
Kasakazi be-Studio 7, linjani. Uphahla lokukhuluma phansi khona endaweni yaseBotswana e-Aburoni khonale. Entenda ukupawula ngomnangagwa lo. Kanti vele umnangagwa ngicana ukuze uyacabangela nje abantu beZimbabwe nje ukuthi yena uma esedle esuta labogawuli labochwenga kati esekwezile impuphu. Uthi abantu beZimbabwe sinye sikhathi baphila njani. Yena uma ephile esidle yamnandi ngadola ukuthi kwesinye sikhathi abantu beZimbabwe baphile. Lokho baropa abantu beZimbabwe banika itishu yabo ibhondi elithi imali nebaropa kuphela etatikusi. Athela umdala mina ngazi ukuthi ucabanga njani yazi. Hhayi umdala lokho alamcabango stretting nje yazi uzoyedlula umgabe mani umgabe wayekhona ukuthi kwesinye isikhathi umkhono ungasebona ukuthi umkhono uyaphansi wayekhona ukuthi umkhono kwesinye isikhathi awucabange. Lo mdala ucabangela isisu sakhe kuphela labantu abakhe. Kanti sinxa ezakhweza impuphu ukuthi abantu beZimbabwe baphile njani khona kuyindlala enkaba. Ah uNkulunkulu ngazi ngabe uyathatha lo mdala lo mani. Hhayi sesidingiwe ngayo ithi.
Salibonani kuStudio 7 njalo basakazi bami. Ngithanda ukubonga le thuba lithela nikeza lona namhlanje njalo. Mina ibizo lami nguDona Ndlovu ngokuzala nzala lapha emkhaya eGoli. Into nje enzama ukuyisondeza kakhulu kubafowethu nakubo bonke nje abafowethu ukuthi yazi ukuthi kule nto esimangazayo ukuthi nanku manje izinto ezenzakala ezifihlakala ezenzakalayo elizwe lingamali. Abantu manje bafika izulu liyabathatha lapha ebhinga ngathi ngezinye indlela bagcwalela imfula, bagcwala amanzi, agcwala yonke indawo, athatha izindlu, uthatha iy'mpahla zabantu. Ibe senye isibuzo singathi i-government yona ngwayo izehlukele ingalamali, ithi ayinamali yona njengoba imali zezihlala ezindlini zabo. Kungakuselamali phela ebhenki, imali zezihlala ezindlini lakubo siphatheke imali ezize ezimele ziphilise abantu. Nakho iyehluleka ukuthi amasosha kuthiwa yehluleka ukuthi esiza abantu, kusizakala bona abayingcosana bona abakwaze khona iningi liyehluleka. Ibe sembiya futhi nisondeza ukuthi nanku nezibhedlela kuthiwa kunamitha kunani. Ubusucabanga ukuthi umuntu ohluphekile gula umkhuhlane oyelaphekayo sowumele ethwalelwe ngaphandle kwelizwe, maye ngalasihlobo sakhe singaphandle kunzima sesitreshwa ngaphandle kwala bona abakugovernment basuke lapho beyelatshwa ngaphandle kwamazwe. Akukho ibe senye isivuzo ukuthi kambe sisesele lizwe kumbe sevele lapho thina sesiphila khona ilizwe lethu igovernment yethu sekungayena le esiphila khona ngaphandle kwamazwe. Kuzoba ilizwe elinjani kambe lithembele ngaphandle? Kanti abazibona ukuthi balesihlazo nje bayasiyangisa beyi-government njengayindawo. Azi sizeuhlungu ngale government le esibusayo le. Kuthiwa doors open, ngazi ukuthi iminyango evulekileyo ngeyokufa kumbe ngeyokuphila.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iningi litshengisele emahofisini ekhomishini ebona ngezokhetho kwele Malawi izolo lisithi kumele amalunga alikhomishini achiye umsebenzi. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko wakhe we-State of the Nation Address izolo isikhathi ekade emele aqale ngaso sesedlule ngemva kokuvinjwa ngamalunga ebandla eliphikisayo ele-EFF. Siziphetheke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Igqwetha elikhulu likahulumende umnumzana Bill Barr usole umongameli Donald Trump izolo esithi uphazamisa umsebenzi wakhe ngokuba ekhuluma emphakathini njalo engenela kundaba eziphathelane lamacala athethwayo kanye lokulondolozwa komthetho. Amazwi kaBa alandela akaTrump awokusola abatshutshisi abacele inkantolo ukuthi yethese umngane wakhe umnumzana Roger Stone isigwebo sokupika okweminyaka ephakathi kweyisikhombisa leli tshumi ngemva kokumfumana elamacala athize. Umnumzana Ba utshele umsakazo we-ABC ukuthi ukungenela kukaTrump endabeni ezinje kusuke kumfake esimeni esibi njalo kuphazamise umsebenzi wakhe. Ngokwakuqala ukuthi uBa aphumele egcekeni echothoza umongameli Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala e-Indiana khonapha eMelika umnumzana Muzoba Nzincube.
UBill Barr usele pressure njengegqwetha elikhulu ukuthi khona laye alandele umthetho. Into ekhona lapha yikuthi amagqwetha asebenza engaphansi kwakhe uBarr nxa esetshiya umsebenzi ngoba afuna ukuthi alandele umthetho and i-administration le kaTrump ifuna ukuthi iba pressure bona ukuthi bengalandeli umthetho. So nxa abangaphansi kwakhe sebetshiya umsebenzi laye njengegqwetha elikhulu ugcina esiba le pressure yokuthi vele alandele umthetho. Yikho sokungani sokuxatshana kathesi lo Trump, ngoba vele at the end of the day umthetho kumele ukuthi ulandele. Ngobani phela abazathetha amacala nxa amagqwetha akhe esejiye umsebenzi? Yiyo-ke inkinga esikhona lapha Mr. Nkomo, ngoba eqinisweni nxa sokumele kulandele umthetho uzabona ukuthi kuzaba lokuxabana kakhulu between yena umongameli uTrump lo Attorney General.
Ukuthi sokulokuxabana phakathi kwababili laba kumbe bekuyisehlakalo esisodwa nje kuphela?
Phela Mnumzana Nkomo, uyabona ukuthi kuqalisa ngesahlakalo senesi esisodwa ukuthi umuntu laye abantu beze begcine bembona ukuthi hayi sezicabangela akasacatshangelwa nguTrump. Uyabona yinto esikhona kathesi, ngoba uyabona uBha phela vele ngumuntu lwana oyephomba ukudonswadonswa nje vele ephomba ukukhuluma izinto eziziyelale, you know, into ezivery unconstitutional nje vele ephomba ukuvumelana nje izinto zikaTrump. Abaningi ababefuna ukuthi khona uTrump ayefuna ukuthi khona benze izinto ngaphandle komthetho, yikho phela basuka bonke ku-administration yakhe. So at the end of the day, njengegqwetha elikhulu uBhalaye uyabona kumele ukuthi alandele umthetho. Khangela anti, uyakhumbula ukuthi uKhomi laye wasuka, uyabo, ngendaba zenezi zokuthi umuntu wayefuna ukuthi leli gqwetha elikhulu efose ukuthi enze izinto ezingaphandle komthetho, uyabona. So at the end of the day baya bekukhangele phela amanye amagqwetha ukuthi haw ndoda, safunda sonke wena kati susenzani, futhengisa into ye-dictatorship leyi phela, into yakithi le Zimbabwe esiyibonayo thina ezanu PF. Uyabona ukuthi upresident uyakwanza ukuthi aphombe ukuthethe apho kunje kunje, hayi ndini lathi bithi abude kujeri, uyabona.
Abaningi abayabe bethe bachothoza umongameli Trump, siyazi ukubana uvame ukuphindisela abachothoze, abathethise, abahlambaze, abalengise, babe inhlekisa. Singabona ekwenza lokho yini kuBill Barr?
Phela injwayelo kati vangaki vele, anti bonke bengavele bekhulume against yena uTrump, sekuyikuxatshana kwakhona phela vele, ingxatshana yakhona bonke iqalisa njalo, ixatshana njalo phela, bonke abasukayo basuka vele sokuxatshana. Ngubani owasuka elokho engumngane lo Trump? UBolton now the other day laphana ngendaba ye-impeachment, anti nguyikati la esethengisa, owenguyu-advisor manje oseceleni kwakhe manje, uyabona. Kuyajikelwana ndoda, nxa sokuthengiswana kuyathengiswana.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ngiyakuthanda nguRobby Malinga ehamba lentombe ntala uKerry Khumalo. Sishayela lina balaleli isithandani, sishayela umuntu wonke ngosuku lwalamhlanje, usuku lweValentine's Day, sithi Happy Valentine kini lonke. Ukuziphetha kezo suku usikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uzahlangana lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo zeMathebeleland kobulawayo namuhla bekhulumisana ngokuhlupha uZulu eMandebeleni okugoqela udaba lwegugu rawundi. Kwanele le khumbula zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 okwamilaniswa kuphelile kuliviki hasibeni sonke ngolwesibili. Olivalelisayo, Montungamili Nkomo.